Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC. Welamukela ku Studio 7 ngokugqibelo mhla ka 19 kuMpalakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-MDCT lithi seledlulisele umhlangano walo wokukhetha umholi omutsha o-Extraordinary Congress ngumhlaka 27 kuviki ezayo.
Ikho sonke lesilapha sihlangene nje sicubungula silungisisa ukuthi sibe le-Congress yethu i-Extraordinary Congress enhle kunye okumangalisayo. Yesu kube nempazamiso lapha lalaphiyana.
Iningi likhala ngokuthi alisoze lithakazelele ngemfanelo ilanga lekhisimusi ngolwesihlanu oluzayo.
Ikhisimusi siyayibona sibili sifisa ukubana siyithakazelele kuhle sijabule njengayo yonke iminyaka nje, kodwa tuboyilonolo nje ukorona ukuthi izimali kazikho, imali ziyesabeka lokuthi sizibambe. Abanye sesisesaba ngayo ikorona leyo, ukuthi ungabona imali tu mhlawumbe sembamba yini ikorona.
Igcikwane le-COVID-19 liqhubeka lisidla ubhedi elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kopelithi seledlulisele umhlangano walo owokukhetha umholi omutsha we-Extraordinary Congress obukhangelelwe ukuqhutshwa namuhla kumhla ka-27 kuviki ezayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga e-MDCT abelindele ukuvota endaweni ezihlukeneyo zelizwe awenelisanga ukwenza lokho ngoba i-National Standing Committee yaleli bandla ibe lomhlangano wesiphangiphangi owokulungisa udaba lokhetho. Amalunga ekhuluma emhlanganweni nendalelizindaba, uNkosazana Khuphe uthe ibandla leli selilungisisa ingxaki ebezisenqabela lomhlangano.
Sihlangene lapha njenge-standing committee namhlanje. Ebantwini abakhona silo deputy national, u-deputy chairperson ubaba uMorgan, u-senator committee silo u-deputy national chair ubaba u-senator uMzuri, silo secretary general ubaba u-senator uDouglas Monzora, silo u-treasurer general ubaba u-senator Chief Ndlovu, silo ubaba uGift Manikire umama honorable Pauline Pariwa, silo ubaba uGandhi Mzingwa uMashakada, uSheki Mkoyi, ubaba uMsekwa. Sonke lesilapha sihlangene nje sicubungula silungisisa ukuthi sibe le-Congress yethu i-Extraordinary Congress enhle kunye okumangalisayo. Yesu kube nempazamiso lapha lalaphiyana.
Uqhubeke echasisa okuza kwenziwa libandla lakhe ngalo mhlangano.
Kulabo COVID nezinto eziningi-ningi, kodwa iviki elilandelayo lelethemba lokuthi sizawenza umhlangano wethu uphume kuhle kunye okumangalisayo.
Abanye bebethinga laba besithi bekulokulwa kade kukhona phakathi kwenkokheli.
Akulanto enjalo. Akulanto enjalo, njengoba sibona nje sihlangene lapha sijabula, silungiselele ukuthi umdlalo wethu ube muhle kunye okumangalisayo.
Ilunga le-MDCT uMnumzana Dan Moyo obesemhlanganweni lo uthe njengebandla bayathokoza ngesinqumo sokuba i-Congress iqhubekela phambili kuvikezayo.
Well, udaba lwemali I think into yaphuma boma last week yakhulunywa yaba kumaphephandaba, sabona ama-response, even i-response yavela ku-president isithi hayi imali lana yabhadala izikwelede zomhlangano nje. Okwaphambanisekayo ukuthi akuzange kube le-authority, akuzange kube le-approval ngendlela imali ekumele ziphathwe ngakhona, ngoba imali lezi kumele lazi ukuthi izimali zomphakathi, akusizi imali nje zabantu ngama-taxes abantu la, ngoba imali le sithola kuhulumende. So njengalokho kwakubalulekile ukuthi kuchazise, kumele kube le system yokuthi izimali ziphuma njani emhlanganweni, and leyo system kusho ukuthi kwasuka kungaki kwaba bekungaqedakali kahle ukuthi ihambe kanjani, then kwase kufuna ukuthi kube lokucazululwa ukuthi kwenzakaleni ngalokho. So sakubona kucazululiwe ke lokho kwaleyo mali okwakuthiwa ishotile.
Umhlangano we-Extraordinary Congress uza ngemva kwesinqumo sedayela phezulu ele-Supreme Court esekuba ibandla leli liwuqhube, njalo lathi ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukuba athathe isikhundla sikamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ibandla leli lisabambene kwakungekho emthethweni. Umnumzana Chamisa wala ukuba alandele isinqumo lesi esithi ibandla le-ZANU-PF yilo elifuna ukuba ibandla lakhe libe lokulwisana. nanxa amalunga aleli bandla ancintisayo abebonakala evumelana ngokudluliselwa umhlangano lophambili ukufuna izikhundla sokubangela ukuthi kungabi lokuzwisisana njalo ingcwethi eziculuna ezombusazwe zithi lokhu yikho sokumise ukuqhubekela phambili kwe-Extraordinary Congress. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ibandla le-MDC Alliance elithi lifuna uhulumende amise ukuxotshwa kwamalunga alo edalele ephalamende lemakhansili ngele-MDCT lithi lanxa kunjalo lilenhlelo eziqinileyo ezokuthola usekelo kukhetho oluzayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Thina sesaqeda kule MDCT. Ungazi uye eMaruphatha, uye eMazambuzi, uye eMount Darwin, uye eRishinga, uye eMzola, uye eNkayi, uye eLuphani, ilizwe lonke vele abala bantu. Ethe ngisesilobela khathesi bafikile okhuphe, baswele nje lo muntu oyedwa ecrossing, njalo abasoze bafune ama-by-elections. Bafuna ukungena nje kuParliament kwenzela ukuthi batshintshe isiqhelo sombuso ukuthi ama-election angabi khona becatha nge-COVID. Baza kwenza konke bathatha izimali badilize ibandla lethu kodwa sesiqini sathi nko. Khathesi ngikhuluma nje ama-statistics sesile 50% increment ibandla lethu seliqinile ngoba sebebonile ukuthi wonke umuntu ozondwa izanu. Muyo qinisile iCongress yabo hayi ngamandlwane abalabantu njengakho kubulawayo bathatha amabizo ethu ngoba sasikhona ku 2014 Congress baserehamba besipha abanye abantu amabizo ukuthi babe bebizwa kungathiwa Felix Simanda Mafa ethi yini abantu bamkhangele bayimbabonto ayisini
kodwa yileni ibandla liqine okunganani sesiya kukhetho oluzayo abanye bathi umnumzana Chamisa uzithulele ngakhankasi kenzi lutho
uChamisa ule executive ule national executive ule national standing committee ulama provincial councils ulama branch njalo ayisuye mnikazi wephathi iminikazi yephathi ngabantu sesiqinile njoba ngutshela ukuthi abantu bonke sebe le sympathy la ngathi ngoba sebebonile ukuthi izanu vele ifuna ukubhidliza ibandla eliqinileyo bazifanele labo khuphe labo monzo rabenza abakufunayo eventually bazaku kwenza i-one party state khathesi sokule de facto one party state njengoba khathesi vele sebegcinwa ngamapolisa ezanu sebegcinwa ngama-operatives ezanu bahamba ngezimota zezanu ungako wambona umonzura uhluthi uyafika kuye uzabona abafana sebekuvala bayesaba abantu njalo baze basabe lezithunzi zabo. Thina siqinile mntana inkosi ngihambile izwe lonke yi-MDCA kuphela yilibandla elabantu insika yabantu yikho-ke hhayi sizababhuqa sibagwenxe sinqobe singabanqobe.
Lowo ngumnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance sixoxelaye ekobulawayo. Abantu abangamachumi ayisikhombisa lane i-74 babikwa behlaselwe ligcikwane le-COVID-19 esibhedlela sempilo kumalanga amane edluleyo njalo phakathi kwabo abalichumi lane i-14 ngabasebenza kulesi isibhedlela kuthi oyedwa ngumntwana oleminyaka eyisithiyagalolunye i-9 months ezelwe. Abanye izigulane omunye wabahlaselwe yileli gcikwane ubikwa ihle watshona. Impumela yokuhlolwa kwakhe ingakaphumi kwathi usana lwasiwa esibhedlela se-United Hospitals e-UBH. Eloba enkundleni yebulenjini yokuxhumana ye-Twitter, usikhwica mfundo osolwayo ngwenya oyisiphathamandla sesibhedlela sempilo uxwayise abantu ukuthi belandele iziqondiso zokuzivikela kuleli gcikwane njalo bengathandabuzi ukuthi likhona. Lokho kwenzakala ugatsha lwezempilakahle lusithi idolobho leHarare belikhokhela izolo ngabahlaselwe ngumkhuhlane lo bengu-57 lilandelwa yi-Midlands 47 lakobulawayo 28. Lokhu sokubangele ukuthi inani labahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ledlule inkulungwane ezilithumi lambili yi-12,047 njalo abangamakhulu amathathu lechumi lasithupha 316 sebabhubha. Kweziphathelane lokhetho lwemelika kambe ukungemukeli kukamongameli Donald Trump ukuthi wanqotshwa ngumnumzana Joe Biden okhangelelwe ukuba ngumongameli kungabe kubuyisela emuva yini inhlelo eziqhutshwa kwele melika ezigoqela ize-COVID-19 lokuholiswa kwabantu imali ye-stimulus check yokuvuselela umnotho. Sixoxa ngalolu daba lomnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha emelika.
Ukungavumi kwakhe uTrump kuletha sibili uhlupho olukhulu kakhulu ngoba ngithi eqinisweni kufanele ukuthi ngabe khathesi uhulumende lwana osebambe okokugcina. Uhulumende obambe okokugcina uyabe segoqa izinto zakhe ukwenzela ukuthi ahande over umbuso kuhulumende ozayo. Nxa yena elokhu esalela khona elokhu efumbethe esikhundleni sokuthi ngabe isandla sakhe sivulekile uyadisha out information okufanele ukuthi ancedise labana ngayo eqondane ne-COVID lakho konke lokho okunye. Kuba nzima ukuthi labana abangenayo basebenze njani.
Okwamanje kuhlafunwa udaba lwe-stimulus check ukuthi luhanjiswe njani. Lakho ubona ingani ukungavumelani lokhu kungaba nomthelela wokuthi bengaxoxisani kuhle ngalo ukuze kube le-government shutdown yini.
Baningi abantu abahluphekayo, baningi abantu abaswela ukuthi bancediswe. Njalo lokho kuthiwa stimulus kutsho ukuthi kufakwe imali ebantwini abantu bayisebenzise imali leyana ukwenzela ukuthi i-economy iphinde inyakaze futhi iqhubekele phambili. So iyasweleka nxa kuyikuthi kabazwanani. Okwenza bazwanani kokhonokho okunye ukwalela kukaTrump esihlalweni ngoba kuyikuthi ngabe uyavuma, ngabe uyancedisa ukuthi kube le stimulus masinyane abantu bazuze izimali.
Lowo ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Ngolwesihlanu oluzayo uzulu emhlabeni jikelele uzamanyana ekuthakazeleleni ilanga lekhisimusi, kodwa izakhamizi zemaphandleni ezasemandebeleni zithi leli langa lizedlula njengezinye insuku ngoba kungelamali. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo.
Ngelanga lekhisimusi uzulu emhlabeni jikelele uvame ukumanyana lemuli, izihlobo kanye labangane lapho kudliwa khona izibiliboco, unathe utshwala lamanamnede. Kuthakazelelwa ilanga lokuzalwa kukaJesu, kodwa lonake iningi lezakhamizi zemaphandleni lidukuza kuba nzima ukwenza lokhu ngoba amangoye eselala eziko. Iningi likhala kakhulu ngokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus okudala ukuvalwa kwelizwe lokumiswa kwenhlelo zezakhamizi eziletha imali. Kuthi umnumzana Tobias Banda wefumukwe ku-Ward 17 eGwanda South.
Bekukalutshwane ukuthi abantu bathole indlela zokusebenza, bathole indlela zokuthola isikafu ngoba ukuhamba bekunzima, ikakhulu abantu bebehlele emakhaya, ikakhulu kakhulu njengoba sibheke kakhulu emakhaya lapha. La kumabhizinisi bekunzima ngoba izinto bezitholakala kanzima ngoba abantu bebengahambi ngokuqondileyo, bebengazi futhi nemashophu kumabhizinisi ukuthi bathole izinto zabo ngokuqondileyo ukuthi bathole ukudla.
Amazwi la asekelwe ngunkosikazi Mavis Moyo, isakhamuzi seNsinde kwana North othi igciwane le-coronavirus liphazamise iy'nhlelo zabo.
Corona le isiphambanisile entweni eziningi enhlelweni zethu ebesizihlelile, kodwa esingeke sitsho lutho futhi ngoba zinhlelo ezidalwa uNkulunkulu ngoba yizinto ezavezwa ngumlimi ukuthi ngensuku zokugcina kuzabe kule mkhuhlane eminingi ethiyeneyo. Bengifisa ukuthi ngabe ngomnyaka ozayo izimo zama-churches onke umhlaba wonke bathandaze ngamandla, bathole ithuba lokuzila umkhuhlane lo uzuye ulahleke.
unkosikazi Happy Mshado esingenjalo isakhamuzi sensindi uthi lanqabe lesifiso sokuthakazelela ilanga lekhisimusi imali yasilela.
Hayi, ikhisimusi siyayibona sibili, sifisa ukubana siyithakazelele kuhle, sijabule njengayo yonke iminyaka nje. Kodwa dubo yilonolo nje ukorona ukuthi izimali kazikho, imali ziyesabeka lokuthi sizibambe. Abanye sesisesaba ngayo ikorona le, ukuthi ungabona imali tu mhlawumbe sembamba yini ikorona, ngokubana kulokunye okusishotelayo dathi sibe labo sanitizer ukuthi singabamba leyani isanitizer, sesithole ukubamba lezi zimali, sigcina sesingale mali sesiyesaba loba ifike phambi kobuso bami.
Umnumzana Mbereki Nuku layo khala ngodubo olufanayo esithi impahla ezitolo kazisathengeki ngenxa yentengo ephezulu.
Ikhisimusi sizayithakazelela njengokuthi vele lilanga lithakazelelwayo, kodwa zona izinto zakhona ziyaba zivele zitholakale nje, especially ebantwaneni sesizele silabantwana. Kuzaba nzima ukuthi badingele khona okuncane ukuthi bathole ukuthi bazithokoze ngakho okokugqoka, sikhulume ngakho uvele kusongaphenduka abazethu, akusakwaniseki. Wesile gciwane lokhu besekuthatha ikhotamuda adobe izigqoko ezinjala sokwavala, okunye kwakhona akusavumela amafilimu akhe tobe kuthengeka, akusakhulumeki, ukusenza impilo ibe nzima ngamandla.
Lanxa iningi lezakhamizi lisithi lithwele amagabha avuzayo, umphathintambo kahulumende obona ngokwethula kwembiko ngomvulo uthe umnotho welizwe uyathuthuka, njalo lokhu sokudala ukuthi intengo yempahla ingahlali kuqonga amahlayana. Kusenjalo ukhansila kawadi 17 eBhengo umnumzana Ephraim John Ngathi usekhuthaze izakhamizi zeKwanda South ukuthi ziqwayise izihlobo ezangena elizweni ngokungekho emthethweni zivele emazweni abalisele South Africa leBotswana ukuthi ziyehlolwa igciwane le-coronavirus phambilini kokuthi zamukelwe emakhaya ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwaleli gciwane ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Kuyandikababikele masinya na umuntu ethe wafika, umntwana ethe wafika ekhaya bengahlali naye, ayibonakala ahlolwe mhlawumbe angahlangani nabo, engingahlangani nabanye abantu abaningi. Silokhu sikhankasa lakathesi nomkhokheli bezigaba ukuthi abadala bangakhwelisiswa ukubona abantu ababo bebe bethwele into edliwayo, basebekhohlwa ngempilo zabo labantu ababo labazukulu babo.
Sebedlula inkulungwane eyodwa 1257 abahlaselwe yi-coronavirus esigabeni seMatabeleland South kulabagulayo kwamanje abaphose befika amakhulu amathathu 289. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, liyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Stanley Torima, ukhansila weDede osesungule inhlelo ezimbili ezokuphathisa uZulu wesigaba lesi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Chris ku Studio 7.
Sizwa kuthiwa lukhona uhlelo osulusungulile olokuphathisa abantu abagulayo khona ngapho eDede. Ungasitshela ukuthi uhlelo lolu luhamba njani?
Engakunanzelelayo ingakangeni ehofisini ya ukuba umkhokheli wesigaba, sananzelela ukuthi abantu babelathekelwa lezimali eziningi ukusuka lapha behamba besiye eDede kuyohlolwa lobodokotela lokuthenga imithi yabefunakalayo. So ngakubona kufanele ukuthi kube le surgery le pharmacy eyokuthi abantu bakwanise ukuthola ukusizakala. Ngikhuluma kanje ngakwanisa ukuthi sithole amadokotela amabili bazabe besebenzele eDede, ama-private doctors, ndawonye kube le pharmacy eyokuthi abantu baya besithi bekwanisa ukuthenga amaphilisi abo khonapha eDede. iDede sayinanzelela ukuthi itsendral abantu bavele eMabale, Lupote, Makwandara, Mambanje, Kamativi, Tinde, Gwai bengakwanisa ukuthi bebuye eDete ngenxa yokuthi iDete iphakathi lophakathi kwendawo zona lezi eziqambileyo. Yikho ngaba lo mbono from the beginning yokuthi kumele ukuthi sibe le surgery le pharmacy. So inkuluma kanje umsebenzi okulungisa lapho bazasebenzela khona suqalisile, okuthi ekuqaliseni kokwa January kungahamba kakuhle umsebenzi uyabesuyenziwa because wona lawa madokotela amabili sekhona on the ground endaweni yedidi amadokotela lawa sakungakhulumisana lawo ngacela ngaguga phansi sibili ukuthi umume endaweni yami awumanga kakahle siyacela sibili ukuthi lisizwele basizwela yikho bathi nasebewona umbono lowo ukuthi umbono omuhle so abantu kade bebhadala izimali eziningi ze-CFOs besiye ewange imali lezi kade beyisebenzisa ukugada uzananzeliwe ukuthi ukuhamba ewange usuke edede i-5 US ukuphenduka i-5 US imali yona leyo ungayihlanganisa iyakwanisa ukuthenga imithi silezigulane ezile mikhuhlane efana le-BP hypertension ngesingizi abale-asthma abalemikhuhlane wetshukela imikhuhlane etshiyeneetshiyeneyo abantu laba they were the most affected yananzelela ukuthi abantu bayabevela ethinge ephashu ngale katshana kumbe kama-TV labo bayabedubeka ukuze bethole imali yokweneliswa ukuthi befike lapho bakwanise ukuthola khona bodokotela le mithi yona leyo ifunakalayo so ukuba le into enjengaleyi edede yinto izanceda abantu bendawo zonalezi eziqambileyo ezihlanganisela omambanje voluphothe umabali makhwandara chejou magoli kamativi tinde elipashu
sizwa njalo kuthiwa kulohlelo lokulethela abantu amanzi khona ngapho edede ungasitshela ngohlelo lonalolo
uhlelo lwamanzi Chris idete ihlala ithwele nzima lokuswelakala kwamanzi kubahlali bedete ndawonye lezethekele eziyabe zibuya endaweni yedete amakhiwa nxa evele eforce ayavakatshela indawo yewange national parks befike bethole ukuthi endaweni yangona kuyake kungela manzi ngenxa yokuthi izibhorane zezinwa kade zingasebenzi kuhle kwaba lokukhulumisana le management yona yezinwa yaphezulu boinjiniya kusiya phezulu khona ngale kwaze kwafika kuziphatha mandla zikahulumende vo-finance minister baze babona kufanele ukuthi idete ngakhuluma ngisithi for the first time since independence ifakwe ku-national budget ingaphambanisi amafiga engiwaziyo ukuthi afakwe eceleni kubhajethi eyaxoxwa lo finance minister iyaround 7.5 million towards revamption of water supplies in Dete izibhorane kade zisebenza ukupamba amanzi from i-water loop zonke zingalunga sikhangelele imali leyi abazama ukuyiseta aside for idete
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyalibonga abalaleli lokubalesikhathi ukusizwa emoyeni we-studio 7 lingadinwa la kusasa
lo bekungumnumzana Stanley Torima ukansila wedede ebesixoxa la kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale
ngesizwe eziphathelane labesifazana
yebo ngiyabingelela mina ngusikhulekile Amelia Bhokoza Sibanda ngizalwa eMbakwe phakathi laphakathi kweMbakwe leMpandeni okwakathesi sathutha eMpandeni sokudala ngama-90s sayahlala eDomodema Plumtree ngase ngithenga indlu yakhe ePlumtree ngase ngibona ukuthi ePlumtree esigabeni sePlumtree kulabantwana abaningi abangama-dropout esikolweni njalo kulabantwana abaningi abangayi esikolweni abantwana abancane ngabona ukuthi kungcono ngiyakhe isikolo ukuze abantwana laba bethole indawo yokufundela
uhlelo lolu olwenzayo uluqhuba lobani njalo umsebenzi esingathi onjengokwakha ngokwakho wenziwa mbani bayathola yini inzuzo kumbe ikuzifunela
isikolo ngiziyakhela ngedwa engilabo bilida ababeyakha baqeda ukwakha ngiyababhadala siyayenzelana ikhoteshini sivumelane ma ngiyadinga abantu ekhaya abayazobhilida bengilayeli ukuthi abamthembayo ngumuphi abenza i-roofing ngathola ama-roofing quotation ngahamba-ke ngayathenga amaplanka emutare ngayabe ngizithengela ngedwa ngahambisa ekhampanini roofing eblawayo yakhanda kama behlanganisa amaplanka ngathengi material base bethwala ke babuya bazofaka ke iroofing ukuplaster ngabiza abantu bami from South Africa babuya bazoplaster bapenda ngahamba ekhaya ngazithengela amapenda ngachuza ikhala yami ke engiyithandileyo njalo siyancedisana lomphakathi khona phana esigabeni abanye nje ukuthi bebengikhangelela ukuthi kuhamba njani abasebenza khona phana ngiyabe ngibathuma nje abanye bedriver bedlula khona abanye bewalker besiya khona besiyakhangela ukuthi kwenzakalani bebesebenikeza ama-update
kuyini okwabangela ukuthi usungule lolu hlelo kuyini owasukubonile njalo ubone ngani kuzaletha umahluko
uhlelo lolu mina ngilibona ukuthi lunganceda intsha kakhulu ikakhulu abafana namantombazane abasakhulayo abanye iningi labo bazithola sebesesimeni sokuthi sebezithwele bese sebancane njalo mase besuka laphana babe ngasakwazi ukuthi benze njani abantu abasebenza Plumtree Council laphana ngakhulumisana labo basebesithi into engani iyashoda indawo ngiyabantwana abancane like i-preschool then ke ikho ngase ngisungula ke ukuthi ngiyenze i-preschool ma yonke into ingihambele kahle ngesifiso sami ngifisa ukuthi ngiyenze i-preschool lesiyakhiwe kube i-preschool eyabantwana abancane abalabo bazali babo ma-drop out esikolweni beletha abantwana esikolweni ekuseni bazofunda bachayise ngabo 4 then abo mama babo labo baba bese bebuya bezofunda ke ntambama i-night school eyabantu aba-local khona phana ukuyenzela ukuthi befundisane imisebenzi enjengemisebenzi yezandla omunye lomunye uyabuya le-talent lakhe bese sincedisana mina sengithenga amathuluzi abe dingeka lapho ngoba into eqakathekileyo abanye baningi abalama-skills amaningi kodwa bengalamathuluzi then laphana bese siyenza njani siyenza i-sale sesithengisa izinto zethu bethola imali then leyo mali abayitholileyo yiyo esizabhadala ngayo lezo zinto okufana like let me say imitshina eyokuthunga kumbe imitshina yamajesi kumbe izinto zokubaza njalo le ndawo leya ile space esiningi ngacela i-council ukuthi bengifakele one side bayafaka one side then ma kolo sesiqhubeka ngingasala ama-expenses amaningi sengiyakha-ke i-primary on the other side so kuyabe sokuyi-primary preschool to grade 7 ngoba kwesinye isikhathi siyathumela abantwana behambe beyefunda emakatshana kodwa ngenxa yokuthi bafunda katshana indawo abayijwayelanga labantu ababajwayelanga kuyabenza bebuyele emuva so yikho ngabona kungcono ukuthi sithuthukisane sivuse isigaba sakithi ngifisa ukuthi kuqhatshwe abantu belokali abantwana beplumpt khona phana kungani nje siyaba ngumndeni nje sibambane sifundisane njalo into engihluphayo kakhulu kathesi yikuthi kulabantu abaningi abangilandayo befisa ukuthi sibambisane kodwa ke ngeshwa ngabantu abavela kathana abavela kubo Harare Maswingo Domboshaba engingabaziyo mina bengifisa ukuthi sengathi singabambana labantu besigaba
leyo bekuyingxoxolo nkosazana sikhululekile Emelia Bhokoza Sibanda owe-Plumtree ebesixoxa laye ekhonapha eMelika esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ibandla le-MDCT lithi seledlulisele umhlangano walo owe-Extraordinary Congress ngumhlaka 27 kuviki ezayo silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngisithandekile mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.